So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lesishona. Lingana livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla zingu-3 Ngwengwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC lethula amazwi enduduzo kumndeni kamuyi induna uZephaniah Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Njengephathi yabantu i-CCC sikhala nemuli yakwesigola esilahlekelwe yinkosi ubaba uSugola.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uzulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo.
Abantu ukukhuluma nabo nezindaba ikakhulu kulabo abanakantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangani kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho.
Inhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala.
Bafana lalaba esingathi amawashi abo ehamba labo besiya chimayeni kumbeza becela information about umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi induna uZephaniah Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula kwesikhathi eside. USugola owemzingwane esigabeni seMathebeleland South ube leminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyakhala ndawonye lomndeni wakwesigola.
Silusizi Mahlabe Zulu, njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakwesigola esilahlekelwe yinkosi ubaba uSugola eseneminyaka engu-96. Sithi inkosi silele intaba idilikile. Ngalokho sithi abakongwane abakusigola lapha esigodini kabathathe lo umthwalo njengowesizwe, ngoba ubaba uSugola ede inkosi yabantu, inkosi ngabantu. Siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe, ngitsho lamapulazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula, ukuzinza lokuhlalisana kahle. Intaba idikikile, sitsho njalo. Isisifulathele, sicela ukuthi abakongwane imuli yakusigola ikhale ngokuthula, ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe. Njalo inkosi uThixo ungcinile kweminyaka eminingi ephosi fike ikhulu. Lezi nsuku akuba ngaki abantu abafika 100 years. Ngalawo ubaba uChamisa, umthungameli we-CCC, ibandla labantu, ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele uthi kasikhale ngokuthula, senze imisebenzi emihle, sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSugola. Kungani uZulu kangwalongwa kwamachubana elale ngokuthula, size sihlangane njalo kwelizayo. Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. le Zimbabwe lizabambana lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lo World Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo ikakhulu uhlupho lwabantu abasebenzisa izidakamizwa. Umqondisi wenhlanganiso yabasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs, uNkosazana Tanya Darumba, utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi esikhathini esiningi intatheli zindaba zigijimela ukuxothoza lokuthethisa abantu laba kulokuthi zikhulumisane labo kuhle zizwisise udubo lwabo.
In Zimbabwe, I feel like I'm a journalist and whether private or state media, they have a certain way of presenting information when it comes to drug and substance use. All of them look like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention, their rehabilitation. So it's a matter of prevention only, which entail with abstinence, kuphela. Akukhulunywa nge-harm reduction, akulandlela ukuthi singakhuluma njani nabo ukuthi we teach them at least the language also that is used when describing people who use and inject drugs. It's offensive, and I don't think that there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe. So which you whether you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would have talked to me, and then I would have talked to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because then they have the biggest impact. They can, you know, change how the public sees drug and substance use. So if you learn from this channel, it's a really fun and drug and substance use, not just the abstinence, but we can do something to rehab. And this is something that we're trying to get health practitioners to see, and we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perception line. This can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, to make sure which Avanti have accurate evidence, and they know which of these are the different methods that can be used.
Hello again, uNkosazana Tanya Darumba, umqondisi wenhlanganiso yabantu abasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs. Kusenjalo, intatheli zindaba zona zithi zikhona ingxaki ezihlangana lazo ekulobeni kumbe ekuthapheni indaba zabantu abasebenzisa okudakayo. UNtungameli Nkomo uxoxe lentatheli zindaba eStudio 7 uNokuthaba Dlamini.
Kune ndaba abazenzama ukuthi ngilandelele e-drug and substance abuse ivikela iphelileyo. Kuleliyani ivikela phelayo. Yehluleka ngenxa yokuthi kusukela kubazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze siqalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma nabonozindaba ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abalezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyikutho ukuthi loba sifisa ukuthi udlule uchaphele usiya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu eyibe sivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala yini, siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi size kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ukuthi ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So lanxa sesibhala ukuthi kuze kube le-action endabeni yona le yama-drugs, for instance, kuba nzima ngenxa yokuthi bona abavele belehlupho lona lolu baye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma. Mina yilo ihlupho esengihlangane nalo ekuzameni ukubhala indaba leyi and kube yinto yokuthi kungaba le-answer or i-accountability ukuthi lingaphela njani lona leli hlupho sisaphezulu kuhulumeni.
Loge nokuthaba Dlamini intatheli izindaba yeStudio 7 obekhuluma le Studio 7 esedolobheni le Victoria Falls.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkumba.
Asambeni madoda
siyovota. Sivotele
inkumba.
Inhlanganiso yeForever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala. IFAZ ithi ilugatsha oluphathisa intandane abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula abakhathazwa ludlakela kwezombusazwe ukwakha imigwaqo kanye lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umnumzana Kudakashe Msakwa, umkhokheli weFAZ Trust, uthi baphakathi kwemizamo yokusungula ibhizimusi yokwethulwa kwembiko eyeTelecoms kanye lomtshina ophose ufane lowe WhatsApp, ngoba injongo yokusekela ibandla elibusayo ngeyokuthi bafinyelele inhlelo zalo zentuthuko. Ulandule ukuthi iFAZ iyethusela abantu nxa ikhankasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Munsaka lapho aqala ngokuchasisa ngomkhankaso weFAZ kukhetho.
I-Intimate Voter Contact Strategy yiyo eseyenza yokwakha khesi leyo i-program isenza sikampeni leZANU-PF sikhangele esingathi ngama first time voters ngama virgin voters sikhangele njalo laba kade belahlekile sibaphendusa ekhaya sikhuluma labo kakuhle.
Ungathi lisebenza kuhle yini alethuseli abanye abangasibo bebandla leZANU-PF njengoba siyibonile nje eminye imbiko isithi abantu bayalisaba ngoba lihamba liqoqoda iminyango lidinga imininingwane yabantu abafuna ukuvota.
Impiko enjalo akusozeswelakala. Ungabona impiko enjalo iswelakala ukuthi asisebenzi. IFAZ yasebenza yona ilabantu esingathi ngamavolontiya ayi 4200 ilizwe lonke. Kutho ukuthi nge-constituency silabantu abangamajima amabili esibafakayo ukuthi besincedise ukwenza lo msebenzi. Abethuseli bantu bayekhombisa abantu. So akula muntu ongayekhombisa esethusela umuntu. Bahamba ezindlini besiyacela usekelo. Bafana lalaba esingathi amawatchaba behamba labo besiyajumayela. Ongeza becela information about umuntu. Akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuyisebenzisa ukurida, bebafuna ukwenza nathi. Ngiyama records ethu ukuthi sibe kwazi ukuthi lo usebenze njani, uhlangane lobani. Bacinisile nxa besithi sihamba izindlu lezindlu, liqiniso lelo yiyo istrategy yethu.
Ungasichasisela nje ngayo inhlanganiso le eForever Associates of Zimbabwe ukuthi kungani yabunjwa njalo lokho elikwenzayo likutshela bani, engathi li-reporter kubani njalo kungani lifuna ukusekela ibandla elibusayo?
Mina yimi umongameli weForever Associates of Zimbabwe Trust. IFAZ ba-reporter kimi. So ngwalokho okweZANU-PF lathi siyakuthatha sikuhambise kucommissariat department ebandla elibusa eleZANU-PF ngoba siyi-affiliate yeZANU-PF. Siyancedisa nje iZANU-PF, asiyiZANU-PF kodwa sincedisa iZANU-PF. I-organization esayiqala singabatsha sisesikolo eseSolus University singama-students. Injongo yethu ngeyokuthi abatsha labo bekwanise ukuqalisa amabhizimusi abo, abatsha bengakhangeleli kuphela ukungena imisebenzi, labo beqalise amakampani abo, labo bebebanye bebambane esingathi ngama-groups. Sathi siregister i-trust ngo-2010 ngomnyaka ophelileyo sakubana kufanele ukubana siregister i-private limited company eyiyo esikhangelela ukuthi ibe yi-group of companies. Kumele sibe lehlombe elebandla elibusayo ngoba siyabona kule nhlanganiso eziningi ezifana nalezethu eziphusha i-regime change. sina zathi sifuna iregime continuity ngokufuna iregime continuity zathi kungcono lathi sibe kuground njenge trust xa sikukampenela ibandla elibusayo sikampenele ubaba omnanga ukuthi ewine ama election ka 2023 engawina ama election kwenza ama company singuwaqalisa ephumelele ingathi ngutshele thathesi ukubana sesiregister i-telecoms company eyabe ikompyutha labo i-connect njalo sesilama-application okumele ikompyutha labo WhatsApp actually angcono kule WhatsApp silelinye ihlombe lethu esilikhangeleyo njenge-trust elisincedisa ngelokhu zengokuncedisa abantu abadubekayo lo minye imisebenzi etshiyeneyo eyenziwa ngamanye ama-NGOs okuhlanganisela ama-awareness ama-anti-drugs campaign esiwayenzayo ukulungisa imigwaqo esiwenzayo ukuyakhela izindlu laba abayabe bephanjaniselwe ngama-cyclones lama-political violence siyancedisa intandane siyancedisa eziningi kakhulu elizweni yikho esiyikho khona esforever sisezibabe trust.
Alo ke ngumnumzana kulakwashe Mavula Musaka umkhokheli wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe njalo ukhangelelwe ukuncintisa ukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba akwele Uganda alendaba yokuthi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Charles Engola udutshulwe ngunogada wakhe wafa. Lanxa isizathu singaziwa ezinye intatheli zindaba zithi uEngola ubephikisana ngodaba lweholo lesotsha elibelimlinda elimdubule lalo lazidubula lafa. Iphephandaba lobulembu elesite linodaba lokuthi isakhamuzi seNyamani Ndlovu umthokozi Sidube uthaye wabulala umkakhe uPriska Chuma ngoba ephuze ukufika endlini. Amapholisa ayibikwa edinga uDube osecathile engaziwa ukuthi ungaphi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7, linjani? Siyaphila thina. Angazi kumbenza uzwakala bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la. Abantu bakithi esindebeleni shuwa shuwa. Sokuqalisa ukuthi sekusiye kuvotweni isithethi ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Babona iplan yokuthi abakuplana ukuyini. Sebeqalisa ukulwa ngemhlobo. Abanye ngabathi umagalela umafasipandala yeka sondebele. Abanye ngabathi umqondisela lishona. Abanye ngabathi uJoshua umfana kaNkomo lo usibangizwe idoti doti doti. Mathakithi. AmaNdebele umbuso asoze safa sawuthola nxasile ingqondo zona ezizi. Asoze safa sawuthola. Hayi, ngeke safa sawuthola. Umbuso yebantu nababambeneyo. Awuye ebantwini abathukana ngale ndlela shwayayayi. AmaNdebele abukeke. Ubekele ukuhlebana manaye hayi umhlobo omubi wabantu shuwayo amandebele hayi nanikuthiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi intombi izonganayisile
ye sanibona kustudio 7 njani mthakazi wonke jikelele abulisa la umncedisi Ndlovu sesouth Africa angithi ngibonge umsebenzi owenziwa ngumthakazi wonke jikelele kanye namabutho esizwe senkosi ubulelane ngisibonge maqhawe sibonge kakhulu mkhulu umsebenzi nangaboni uyozibona kube nama sengize ngifisa lokuthi kube namambuka lawa kithi abona yabo sibonge sokuzeduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule nalaba nje abenze ngathi ababoni bayibhekile nje lento le singaphela amandla bafowethu singaphela amandla singaphela amandla bafowethu viva MRP viva siyasuza naso zibuse. So that was zututolinja tina wandabanga angati sese maze zeso zama ama jela nganono kwa tuagitu kumtu wazi ikuno umno toke kota ube kwa nama abantu ama loko zindu agiti ama bugele indu agiti pansi wendoze indu agiti awandafala wope kwa ule wala wala wana la wumafa awaze mapati nesiyonu apolungundoze indu agiti akabonu tisilupe agiti nama zotilara mabantu viva amarapi viva
kum 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 shelele ay kumnandi matota lapa makunje bese ngimangala into emangalisayo uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition why ungakriticize ilizwe usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba oppose government liya ubahleka ukuthi kathi vele lokwana sokwafa lifuna kukwenze njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yethe lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuwiphi as long engekho ku ruling party yekela abantu lawa ngalama supporters libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ubuso siyahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphatha kukhu utshelwe ngubani konoku athi wena ukho phakathi ungabi uba lomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lengama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelaye nalo iphathwa kukuyona ilizwe ngelabantu bonke just look at South Africa ama parties afonywa angeke uze kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties abafunayo umuntu engasifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokho akudingi wena qhubeka ulapho khona ungalingi ukriticize opposition then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka asiqhubekeni singama opposition sibe lama parties zethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo thank you
yebo madoda kithi yebo madoda kithi kwa studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina impazwele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje kuthiwa khona ngele workers day ngibona ngathi nginalicathanisa lelanga lama-election lalelanga lekuyafanana nje lelanga likadisemba ikhisimus kuyafanana nje vela kusela akusekhona endula emuva lisasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi athiwa kokuqanda ngawenza khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uthole uzihlala emzini wakho sesamenxa ukuthi asuzibe le stress many headaches ngoba uyalokhu usensenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho manje yekho ngithi kuwa ngizwela ama-youth ngoba ngikhala nxa ngizwela ama-youth mina ngizwa ngikhala khona ama-youth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo eyakwazi khuwa kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa besezimbabwe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlala igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi nkanisibi yayala abakhuleke ngenxa unkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxa ehle mhlawumbe kwaba ngcono kodwa hathi ukuthi ukuthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngathi imali yakhona ekuthi ekuholise hayi bakithi asenzeniasintshini ukwenza ngiyabonga
ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi ngimba lapho elikhona liphilile ye hayi ngizile le ndoda abahlungu Angiston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi yindoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi yindoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambe izano ibusa kahle yina abantu. Abantu kumele bayenze njani? Gawule, nguzili impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla. Gawule, into oyikhulumayo akulona iqinisa. Ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe owe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa, ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho, kufanele beyithathe kini igovernment eyiyo ephezulu engithi ebusayo, kodwa alibanikezi imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe. Kambe amadamu lawa elikhuluma ngakhona Gawule, Gawule liwayenze kuphi, liwakhe kuphi? Ma uphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu, Gawule, umgwaqo lowu ohamba ngawo seliwulungisile Gawule? Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi liwulungisile Gawule? Yindlela elilungisa ngayo imigwaqo lokho elizitshaya isifuba ngakho Gawule? Njalo Gawule, kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo. Iyabe ingabayenzela ifavor ngendlela wona okuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor. Akulona iqinisa lelo Gawule.
Mayuyu zulukandaba lawo ke ngamazwi enu eliwathumele sawadlala ezolo, siwaphindela namhlanje kuliphutha, asenzanga ngabomo. Qhubekani lithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsakazo we-CNN ukhangelelwe ukusakaza uhlelo lwengxoxo lowayengumongameli umnumzana Donald Trump e-Town Hall, lapho azethula imbiko yakhe ephathelane lokuncintisa kukhetho lokunye. Ingcwethi zithi ukuphuma emsakazweni we-CNN kutshengisa ukuba uTrump lomkhankaso wakhe bafuna ukukhumisana umlotha labezindaba. Ngambe amathuba kaTrump okuthi anqobe kukhetho anganani? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican, I think bona vele mthetho wabo ba-confused. Okokuqala, sizobabona besiba baningi be-challenger i-presidential, ama-primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016, lapha babefika around 24, and all they did was kwanceda u-Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi-nominee yama-Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda bekwenza futhi khona lokho ukuthi waye benga fundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzoyenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi, ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inominee engasiyo uTrump, ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi, ngoba abantu vele uTrump abamfundi, ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa, engaba engubani? Njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye okhokhelayo, kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump, bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama-primaries awama-Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against Trump. Siyazi ukuthi Trump njengo usisho ulendubo zakhe eziningi ulamacala amaningi akuthethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama elections ka 2020. Ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe. Ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lisema-quotes njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo amshuthi elinye lakhona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi acontest. Kodwa in the meantime ama-Republicans ibase yabo ilokhu ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama-challengers la. Especially DeSantis ungathi nguye ongathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba-unite on i-one candidate is a challenge with Trump. I would want to be running if you are 20 something.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande ngisithi yadibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.